Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basebe bambawa ngaphansi bebona imifanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
Okwenzakale ngayo kusithengisa okuningi. Kusithengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ngenanganasidabane. But now we have seen it happening in America whereby uTrump has been attacked on stage. And it's actually amazing ukuthi sihlala kupointwa yithi ukuthi khangela nto benzani badlala njengamadlwana. But this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ungabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi ngenkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthandi ngabe uyahletshiwe ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela nasemelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyiphosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed sikuboleleke kuTrump bezihambela le security yakhe lula nanku uphose wabo lawo.
Esikhulumeni sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kwaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha-ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulo khetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe usole kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi elemelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Thina ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yikho esikukhuthazayo elizweni lethu.
Othaziya ezombuzazo omnumzana Engelstone Sokhulu uthi kungaba lezi zathu eziningi ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le engeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la okuthiwa ngama-political points kuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama-policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana uDonald Trump. Kwenziwe uphenyo kucace ukuthi kuhambe njani, yinto embi kakhulu.
Ukudutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncedisa kukhetho lwemelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth badutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Wazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo kufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uJoseph C. Wallace wayekhankasela ukusekelwa kukhetho kunye noGeorge W. Bush. UTrump uthwalele esibhedlela lapho ubikwa kungabanga lomonakalo omkhulu wahle waphunyiswa. Uthe esephunyisiwe esibhedlela uhle wabika ukuthi uyabe khona emhlanganweni omkhulu webandla lakhe lama-Republicans owe-convention oqala kusasa eMilwaukee esigabeni se-Wisconsin. Abaphenyi be-FBI bathe olesandla sesehlakalo leso nguThomas Mady Crooks oleminyaka engama-20 njalo elilunga lama-Republicans emhlali wase-Battle Park esabelweni se-Pennsylvania. Ubebadutshulwa ngamapholisa wahle wafela khonapha esandla kwenza leli cala. Ngimele studio semen igama lamunyeza Jesus Banda.